lokhu kutsho ukuthi laba abantu abangabhalisanga ukuvota, abangekho ku-voters roll, kutsho ukuthi kabasoze benelise ukuvota ngokhetho lama-by-elections lolo lukhona mhla ka-26 March. So kodwa nje akutsho ukuthi abantu bavimbele ukuyarejista ukuvota. I-voter registration luhlelo nxasikhangele emthethweni, i-voter registration nguhlelo okungamelanga lume, it's a continuous process. Umuntu lo muntu ulelungelo lokuyarejista ukuvota. Njalo berejista ukuvota njalo kutsho ukuthi umuntu engarejista manje uzayenelisa ukuyavota kukhetho luka 2023, ngoba umthetho uyasivumela ukuthi sirejiste. Umthetho uthi i-voters roll kumele for ama-elections kumele ivale ngamalanga amabili after i-proclamation.
Njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abalutshwana ababhalisayo ukuthi bavote kukhetho abangu 2000 nje kuphela, lina njengebandla kuyini elikwenzayo, njalo liyavumelana lalo yini inani leli, njengoba bekhona abanye abathi bona hayi alisoqiniso?
Thina njengebandla le-MDC kulezinto esizibona zingahambanga ngemfanelo, ikakhulu ukuthi isingasikhangele ikakhulu ukuthi ama-vacancies lawa ayenzakala ngomnyaka ka-2020 ikakhulu lapho uMonzura axotsha khona abantu be-MDC, ama-councillors lama-MP awe-MDC alliance ngokungafaneliyo. So kutsho ukuthi bekulezikhenqe since isikhathi sona lesi, and kula bantu abaningi ikakhulu laba abakwanisa iminyaka eyi-18 ukuthi bebele opportunity yokurejista ukuvota ukuze bevote khathesi nge-by election. But sibona ukuthi abantu laba bayenqabela ukuvota ngezizathu ezithize sikhuluma ngazo phambilini, sikhangele njengokuthi ama-voter registration centers adekhatshana, abaningi bebengafinyeleli kiwo. For example, nxa sikhangela abantu abe-Victoria Falls, the nearest voter registration center yabo ibiyiwange okungamakhilomitha alikhulu, and bangaka abantu abazathola ikakhulu ontanga abenelisa ukuthola imali yokuthi begade imota beyirejista ukuvota.
Ababe beyabhalisa bayenelisa na ukuthi bavote kukhetho oluzayo oluka-2023?
I-ZEC ibike yakhuluma nge-voter registration blitz ukuthi izahamba ezigabeni lapho ohlala khona abantu, iye-rejista abantu lapho abahlala khona. But sibona uhlelo lolu lumiswa, so lithe lumisiwe kwathiwa luzaba khona khathesi kunyanga ezayo le ka-February. But nxa sikhangele i-voters roll isivaliwe, kutsho ukuthi abantu ade belenhloso yokuvota ku-by-election yona le ebuyayo ngo-March sayenelisi ngendaba yokuthi i-voters roll isivaliwe. Valiwe njalo i-ZEC kayenzanga umsebenzi wabo wokuthi kube i-register abantu isebenzisa i-voter registration blitz. So ngezinye izinto esihlezi ngazo sinjenge-MDC Alliance, sihlale phansi sibonisana ukuthi yebo luyiludaba olukhona.